Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungasiyo nto esikhangelele kwezombusazwe. Yebo ye iZimbabwe lesisekelo sethu kwathiwa it's a Christian country which is debatable. Because silenkolo eziningi, silama Hindu, silani, silani. Yebo ama-Christians maningi, but i-minority yona kuthiwani ngayo. Ngibona ngazathi bonodwa kukhangelelwe bekungaba kuhle bethi hayi ibandla ngelakhe wonke umuntu, abagida amadlozi, abayenzani, abayenzani. Kodwa lapha eZimbabwe abantu bonke uma sokusiya ngezombusazwe abantu balenkolo ezijeneyo baye bethanda ukuthi ilizwe liye phambili. Ngibona ngazathi kodwa kuze kuqakatheke khonoko.
Lona ibandla le-TCC ifuzwayo ungathi libandla elikhanya lizimisele mpela lizilungiselele ngokupheleleyo ukungena kukhetho na? Ngoba sibona abaningi abagoqela abasekeli baleli bandla bayalicothoza abanye bathi galila ama-structures galikhanya ukuthi livela ngaphi liya ngaphi. Ngokunjalo bathi amathuba alo ukuthi linqobe malutshwana kakhulu. Ulubona njani wena lolu daba?
I-TCC mbona ngazathi libandla elibe khona kumnyaka ophelileyo lama-structures alama-structures is a debatable issue. But esikwazi nje ukuthi linjalo lingalama-structures liwinile. Liwinile ama-parliamentary seats amaningi, lawina ama-council seats amaningi. So mbona ngazathi into yama-structures uma singaba seqinisweni ukuthi kulama-structures uma befuna, akulama-structures uma bengafuni. Kodwa esikwaziyo ukuthi esesikubonile ukuthi ebusweni bukazibani lozibani singathi kalizitusingiselelanga ukhetho. Kodwa uma ibandla likwanisa ukuthi li-raise ama-candidates okujenza ukuthi lilomthetha phansi walo esingahlala abaningi singawuboni mbeni singavumelani lawo mbeni singawuzwisisi. Ngoba amabandla anti kuyathiwa abantu balesitayili esinye asebebuye ngaso. Kodwa as long as bekwazi ukuthi bebe lama-candidate, as long as besenza izano, uma ukhuluma ngayi-TCC izano ibe ngani ithintwa imbabazane, okutshengisa ukuthi libandla elikhona.